iyathuku ngalesi sikhathi iphakathi kokubisana lo-employer wayo ngendaba yeholo. Iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo ukuze ikwaniseke phela ukufinyelela lokhu ekhalaza ngakho. Asiyo athuzi yodwa nje esinika ke usekelo. Sinika usekelo kuma-sectors atshiyeneyo xa bekhangelane loduko lokukhalaza ngendaba zemsebenzi, indaba zeholo.
Singathi ke kokwamanje izisebenzi zime njani xa zikhangelela ngeholo? Ezithola imali elilutshwane zithola imalini nxa zikhangela iholo ngenyanga?
Iholo lisele ngamuva, liyakhumbula nje ukuthi ngenyanga ezimbili kube zintathu ezidlulileyo, abaningi singathi i-average salary ibiku-400 plus or minus 400 American dollars ngenyanga. Xa sikhangela ke kathesi ukuthi i-exchange rate ikhuphuke okungakanani, sikhangelele ukuthi aluba phela iholo lalo likhuphukile njengoba i-exchange rate iyasukuma, ngoba intengo phela yalandela i-exchange rate. Sibona ke ama-prices akhuphuke okungaba litshumi. Sikhangele ukuthi aluba nje lawo ama-salaries aluba asekhuphuke ngobulitshumi. So okade sikukhangelele sikhalaza ngakho kwamanje njengezisebenzi kuma-sectors atshiyeneyo, sibakhuthaza ngokuthi kabacele ke i-living wage engaba linani ele-4,000 RTGS. i-4,000 RTGS yiyo phela ehambelana ne-exchange rate eyenziwa kuma-prices lakuma-services ke esihlangana lawo. Hayi khona ke i-400 RTGS kule esinikwayo kulezi nsuku.
Ye, singathi ke uhulumende labanye abaqhathi bathini ngakhonokho?
Abanye bayavuma ke, sesibone ke abanye besithi bazazama ke ukukhuphula ke iholo labantu ngokulitshumi. Siyasijabulisa, sikhangelele ukuthi bonke ke ama-employers bazakwenza ke okunjalo. Ile sector eyodwa angazange ngiqambe ngegama okwamanje esithe khona i-400 yakuqala eholweni lomuntu izamultiplywa ke ngo-10 ibisisengezelelwa ke kumali ayiholayo okwamanje. Sibona ukuthi i-good move layenziweyo ke i-employer we-sector yonaleyo sizamtshayela ihlombi. Sikhangele ukuthi ama-employers wonke ke sokufanele ke benze njalo, bethi ke i-400 RTGS le ekhona imultiplaye ngo-10 ukuze ke kube liholo lomuntu ke. Sikhangelele ukuthi ke wonke ama-sectors azalandela khonokho.